kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo kungolwesine emhlaka 20 kumpalakazi 2018 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
thina sisukele siqalele emtare lapha desile conference yethu ye-Agamated Rural Teachers of the Union of Zimbabwe. Saqala sisuka lapho ke sahamba ngenyawo indlela yonke sisuka kwamtare sihambela ukuthi sifuna ukuthi imali yethu esiyiholayo ibuye ingama-US dollars akhona ingamabhondi.
Ababalisi bemaphandleni abangamalunga enhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bafikise ugwalo lwabo lwesikhalazo kumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube namuhla. Imuli kamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ithi inkonzo yesikhumbuzo sakhe iza kuba eWumanikwe eBuhera mhlaka 14 kunyanga ezayo. Abantu abaningi bathi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla eZimbabwe ngenxa yokutshabalala komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababalisi bemaphandleni abangamalunga enhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe abake babotshwa befola endleleni kunsukwana ezedluleyo lamhlanje benelise ukuthiya ugwalo lwabo lwezikhalazo kumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube. Izikhalazo lezi zigoqeleswa ukuthi kumele baholiswe ngedola leMelika. Kubika uGibson Pepe.
Ababalisi bemaphandleni bebehlabela begida betshaya ingungu befuna umnumzana Mthuli Ncube agcwalise izifiso zabo zokuthi bahlawule ikolo ngedola leMelika. Ababalisi laba basuke edolobheni leMtare mhlaka 9 Mpalakazi betshengisela ngokuhamba ngenyawo beqonde eHarare lapho abafike khona namhlanje belezikhalazo ezithile ezigoqela ezeholo lokuqonga kwentengo yempahla yokudla. Omunye walaba babalisi obetshengisela unkosazana Sukoluhle Ndlovu owebubi uthe lobanje behlangana lenhlupho ezithile kuhambo lwabo besuka eMtare besiya eHarare benelise ukushiya incwadi yezikhalazo zabo.
Thina sisukele siqalele eMtare lapha desile conference yethu ye-Agamated Rural Teachers of the Union of Zimbabwe. Saqala sisuka lapho ke sahamba ngenyawo indlela yonke sisuka kwamtare sihambela ukuthi sifuna ukuthi imali yethu esiyiholayo ibuye ingama-US dollars akhona ingamabhondi ngoba amabhondi asasekwane entweni esizenzayo ukubhadala ama-school fees ukuthenga ukudla just into ezincane nje sizifunayo empilweni yethu ayisakwani imali. So ukuhamba kwethu njengokuhamba khona ukuthi besihamba ngenyawo sihlangane le nkathazo eziningi kakhulu, inkathazo zokuthi kwelinye ilanga sihambe siyefika singadlanga lutho. Umumo womkhathi bekutshisa kakhulu, uke sike sinethwe, kodwa abantu banjani? Abantu baqhubekele phambili bahamba. Okunye okusukumeze kakhulu yikubotshwa ngamapholisa ngoba sibotshwe kabili. Okokuqala sibotshwe sisemarondela, bathi besinjani? Besisenza umsindo, kodwa sese sisiye enkantolo, inkantolo yafika yathi hayi, abantu laba bayekeleni bahambe, abakuhambelayo kunjani? Into elungileyo.
Omunye njalo walaba babalisa unkosikazi Christine Jubane owebulilima uthe bazaphenduka mhlaka 7 zibandlela ukuzelala emahofisini kaMthuli Ncube nxa izikhalazo zabo zingagcwalisiswanga.
Lapha size letter petition kuminister of finance uMthuli Ncube sinesicelo sikhalazo esithize silazo njengamateacher, amateacher emakhaya so sizocela nje ukuthi asinike inkolo yethu ma United States senasikhulu sisikele amafoni i-RGT ayisesakhona sisahle uzaphuma siyabekezela nxa sibekezelela uma ongange 275 kilometers hhayi kuhlala phansi akubuhlungu ukuhamba ikhobe kubuhlungu hhayi kuhlala kumnandla kwabuhlungu.
Ababalisi laba baphinde basola isimo salapho abake babotshwa bavalelwa khona bexwayisa uhulumende ukubatshiya umkhuba wokubopha abantu abatshengiselayo kodwa laye izikhalazo zabo ngoba sebephila nzima sengathi abafundanga. Ngemva kokuhlabela lokugiya okwamakhola amabili ababalisi laba benelise ukushiya incwadi yabo kumthuli Ncube yezikhalazo ezimbalwa. Okukhulu abakade bekucela ukuba bahole ngedola leMelika befuna ukubhadala imali yabo yebonus ngokugcweleyo lokuthi kuvalwe ukwehlukaniswa kwemali yama-RTGS nama-foreign currency accounts FCA. Bafuna njalo ukuba kukhitshwe imali yomthelo eyisilinganiso sokulibile ekhulwini 2% kudola lodwa lapho umuntu ethenga. Ababalisi laba bathe nxa izizo zabo zingagcwalisisanga bazabuthanisa abantu abaningi ezitaladeni ukuze lokhu kugcwalisiswe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Imoli kamoyi umnumzana Morgan Tsvangirai yena owayengumkhokheli webandla leMDCT ithi inkonzo yesikhumbuzo sakhe iza kwenzelwa eHumanikwe eBuyera mhla ka-14 ngozibandlela okuqondana lelanga atshona ngalo ngomnyaka odluleyo. Lokhu kuvezwe isikhulumeli semoli yakoTsvangirai umnumzana Manase Tsvangirai emhlanganweni awenze lentatheli zindaba namuhla endlini kamuyi eStrathaven eHarare. Lanxa umfelokazi kaTsvangirai unkosazana Elizabeth Macheka ebengekho kulumbuthano, imuli yakwabuzala ibikwa igcizelele ukuthi kayilwisani laye. Kusenjalo umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa unikeze asebeluphele izipho zekhisimusi ezigoqela amafutha okupheka namuhla. Abadala laba bahlala endaweni ezitshiyeneyo zeHarare njalo bebethe kwaqa eHighfields. Asizweni uChamisa ekhuluma leStudio 7.
Saka ichi chitiko chatatanga kuparura gore rino asiti nechishuo chekuti chiparange nyika yose kumaruwa kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti wega wega
kungakho ngisithi sesisungule uhlelo lolu lonyaka kodwa sifisa ukuthi lungabi ngolo yarare kuphela lusabalale izigaba zonke zelizwe okugoqela lemaphandleni. Sithethe asebekhulile abaleminyaka edlula amachumi ayisikhombisa lamhlanje i-75 esifisa ukuthi ngabe laye umongameli Emmerson Mnangagwa ukhona ngoba eneminyaka edlula leyo kanye laye umnumzana Robert Mugabe olama-90 ngabe laye ubekhona. Lokhu akusikho kwebandla lethu kuphela kodwa ngokwabantu bonke. Sibathethe eChitungwiza leHarare emawadini achiyeneyo bengamahlekana baze bafika amakhulu ayisikhombisa i-700. Siyambonga uNkulunkulu ngalokhu. Abantu bazithakazelele izipho zokudla abaziphiweyo. Le yinyanga yokuphana, kufanele siphananeni, hayi kuthelelana imvimbano kuphela kodwa siphane lothando, sithandaneni.
Sipavurire unokhozwa donzo ratingatinao.
Lo ngumnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla leMDC ekhuluma leStudio 7 eseHarare. Abasakhulayo ekade bekhangelele ukuba ngabongi labongikazi bathi bathukuthele phezu kwesinqumo sikahulumende esokumisa ukuqatshwa kwabongi. Kubika uBathabile Masuku.
Ilizwe lisesimeni esingesihle nxa sikhangele ezempila kahle, njalo minyaka yonke lilahlekelwa ngabonge abanengi besiya kwamanye amazwe ukuyadinga amathuba emisebenzi angcono. Minyaka yonke abongi bangena ezibhedlela ezehlukeneyo elizweni ukuyafundela umsebenzi. Kube kubi kakhulu lapho uhulumende ebhalela izibhedlela ukuthi zime ukuthatha abongi ngomnyaka ozayo. Lo ngumbiko ongemukelwanga kuhle ngabasakhulayo asebelesikhathi bekhangelele ukuyafundela lumsebenzi. Omunye wabo unkosazana Nancy Steven, othi seleminyaka emihlanu edinga indawo njalo wabizwa kathathu kodwa eswela.
Kubuhlungu shuwa, iminyaka eyi-5 ngilokhu ngidinga indawo ye-nursing. Ngibizwa for ama-interview ayi-3 kodwa kungenelisi ukuthi ngingene ku-nursing. Shuwa sibili, njalo sebesithi le recruitment leyi kabasadinga amanesi. Sizaze sikwanise iminyaka eyi-30 singakatholi indawo. Kodwa silokhu silethemba ukuthi sisebenzele i-government yethu. Kodwa bethi khona khona iZimbabwe is open for business. Thina abancane siyenzeni pho. Nxa besithi i-youth yiyo ebambe ephethe ilizwe, kungathi thina kuyithi esizaqhubekela le generation yethu. Kodwa singenelisi ukuthi sisebenze. Hayi, lokhu asikufuni.
Unkosazana Nothabo Nyathi yena uthi abasakhulayo bebekhangelele ukuthi uhulumende omutsha uzabapha amathuba emisebenzi, ngakho ke abasakwazi ukuthi elakusasa limi njani.
Thina njengabasakhulayo lapha eZimbabwe besikhangelele ukuthi khona uhulumende lo omutsha asiphe imisebenzi, kodwa izolo sithe sisizwa ukuthi khona hayi, bathi bona sebeza kuma ukuthatha abantu for i-nursing nge-May intake, asakwazi ukuthi manje sizaqhatshwa ngathi ngoba khathi sathi sikhangelele ukuthi khona sizafaka ke ama-applications ethu khona lapho, ngoba besokhaya ngani hayi, bebethatha ngendlela abantu bengasabhadali imali lezokuthi ungene. Khathi saselalo ithemba ukuthi sizayenza njani thina lapha-ke eZimbabwe njengoba sowumisiwe imisebenzi. Nangazi ukuthi uyazama ngapha lokunye kokuthengisa labo futhi bazabe bengavumi bekugijimisa, so asakwazi ukuthi uhulumende lo yena ngokwakhe uvele ucabangani ngathi.
Umnumzana Prince Geza, enye intanga, uthi ukumiswa kokufundela umsebenzi kuphambanisa ikusasa yabontanga njalo kungezelela inani labangaqhatshwanga kwabasakhulayo.
Ya, ukususpendwa kwe-recruitment le kuyaphambanisa kakhulu sibili, ngoba masikhangelele ekubontanga labade sebekhangelele ukuthi beqalise i-nursing ngo-2019, ma kuyukuthi sebesuspendiwe kuyabaphambanisa kakhulu, njalo kungezelela inani labontanga abangaqhatshwanga abangela misebenzi. Thina sesikhangelele njalo ukuthi siyehlise njengesizwe inani labantu abangaqhatshwanga kwelabontanga. So lokhu kuvele kuyaphambanisa kakhulu, njalo masikhangelele kubontanga laba bafuna ukuthi benze i-nursing njenge-career abangasaqhatshwanga ngo-2019, kuza kutsho ukuthi umaso kusiya lapho abazathi beqhatshe khona, inani lakhona lizobe selengezekile, sebebaningi, kunjalo kusho ukuthi ayisibo bonke abazawuthola lowo msebenzi. So ngibona kungcono ukuthi ngaba kukhangelisisa sibili, bekukhangelisise, behlole ukuthi bangathola yini enye indlela yokuthi bathathe laba ontanga bengene, kodwa belungisa njalo inkathazo ezingabe zingaphakathi kwalokho kuqhatshwa, kodwa laba bengaze bakhitshwa kodwa beqhatshwa kwakathesi besalungisa, ukuze inani labantu abangaqhatshwanga kwelabontanga lingakhweli lisiya phambili.
Abanye njalo bathi lokhu ingaba imizamo yeZANU-PF yokuthi ontanga baqale beyefundiswa ngaleli bandla ehlelweni lwe-National Youth Service. Ngomnyaka kuthathwa kathathu abafuna ukufundela ukonga, njalo leli linani elingakhanya lilincane kodwa liyasiza ukwehlisa isilinganiso salabo abangasebenziyo elizweni. Abaningi balaba yibo abangena ezikhundleni zalabo abathiya umsebenzi, njalo baphathisa kakhulu kwezempila kahle ekuqedeni kwabo ukufunda. abogatsha lwezempila kahle abazange bephendule imibuzo ebithunyezelwe kubo kodwa ngencazelo abayifake emsakazweni bathe benzele ukuthi bekhangelisise indlela abaqhatsha ngayo. Ukuqhatshwa kwabongi sekuleminyaka embalwa kwamiswa nguhulumende njalo lokhu kumiswa kokufundiswa kwabo kulakho ukubangela ukuthi isimo sezempila kahle sehle kakhulu elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live Talk ukuhlelwa sihluzeni bomama namuhla sikhangela amalungiselelo oxolo sihlobo esithandekayo sikhangela amalungiselelo ekhefu lekhisimusi phakathi komumo ongamanga kuhle elizweni ikakhulu kwezenotho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sowuqhamuke ukufuthelana lokudonselana phakathi kukahulumende wenkazatho owamabandla aphikisayo kwele Malaysia. Umqondisi wekomishini ebona ngezokhetho kwele DRC uthi ukhetho obelumele lwenziwe ngesonto soludluliselwe phambili ngoba kuqhamuke umlilo otshise amabhokisi amaphepha okuvotela ngeviki edluleyo. Abantu abaningi bathi impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla eZimbabwe ngenxa yokutshabalala komnotho. Bathi okutanisayo ukuthi uhulumende ukhanya engelalutho alwenzayo olungaqeda loludubo olukoqela ukusilela kwemsebenzi, ukusilela kwemali emabhanga kanye lokudula kwezinto ezitolo. Ukuhlaziya loludaba sixhume ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma lelunga leMDC umnumzana Edwin Ndlovu. Yena othi ubunzima obubhekanele lizwe ibufakazi bokwehluleka kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Okwenzakalayo elizweni kuyaganisa kakhulu. Kutsho ukuthi abantwana beZimbabwe kukhanya ngani sizangena kule festive season silohlupho olukhulu, uhlupho lwamafutha ezimota, uhlupho lwemali, uhlupho lwezinto ezithengiswa ezitolo. Luhlupho olukhulu kakhulu imbono engani uhulumende wehluleka ukuthi alulungise ngalesi sikhathi. Sesizamile-ke ukuthi simnike amacebo uhulumende wezanu PF lokhona ukuthi isisusa isiqokoqela singathi Ndlovu wesingene ekhitshini ibhondi bese libulala zonke izinto elenza ukuthi ifuyo lingatholakali, elenza ukuthi impahla zingatholakali. Kathi kunganani ibhondi lelo likhitshwe ngoba ukubuya kwalo ibhondi nothi leli lalibuya kuyikuthi uhlupha i-change abantu basebephiwa iziwiji lapha emavinkilini ma bethenga. Nxa ibhondi lingakhitshwa abantu bayasebenza abatransektor-ke nge-US dollar imali izaba khona ethengayo izinto zibuyele endaweni yazo zibambeke.
Umtshina likhanya lingawubambi kuhle lapha Baba Chuma, uyalehlula umnotho uyala akulalutho oluhambayo kwehlula ngaphi kanti?
Abantu kumele sizwisise njalo sinanzelelisise ukubana ma kukhulunywa ngezomnotho akusakhulunywa ngogatsho oluthize kumbe ngohlangothi oluthize, sokukhulunywa kukhulunywa umuntu wonke egoqelwe as long as isizalwane seZimbabwe ubana umnotho uthuthuke. Akusadingakali upolitical party X kumbe upolitical party Z. So kudingakala ukubana wonke umuntu abuye ndawonye kubanjiswane into leyo ukwenzela ukuthi iphushe ithuthe. Lokhu kukhulumela ubana kaningi sisuka sibe le problem yokubana sithatha into leyo yomkhonomi sibona engazathi yinto kahulumende yedwa kube yinto ezanupevu yodwa. Akunjalo into leyo ngeyomuntu wonke, private sector included, umuntu wonke included, ama-political parties wonke included khonapho. Singabe silokhu siyenza lokhana okuthiwa khona ufuna ukujikelana iminyoka iphila izasiluma definitely, and yikho okwenzakalayo kathesi kwelakithi eZimbabwe.
Nanso baba uNdlovu.
Ngiyamuzwa kathuma lapho umzukulu uphosta ibethe kahle, kodwa kukhona lapho emkhutha khona. Ukhetho kuhanda usuyakhethwa ukuthi kube lebandla elizangena embusweni libuse. Lelo bandla yilo sokumele lilethe ama-policies okuthi kambe ilizwe kuze liqhubeke lisiya phambili, ama-policies angalimuva forward wapi. Yebo kambe labanye abaseceleni bangancedisa lapha lalapha, kodwa into enkulu kaShuma ngama-policies. Njengoba ngikhulume nge-bond, i-policy yokuqala kwakumele ibe yikuthina le-bond. Umthuli laye eqeda ukwaphoyintwa engakabi kwazi ukuthi amandla kalawo, amandla akupolitiburo, wa-announce ukuthi ibond uzalikhipha. Yikho kwalimazayo ngoba ama-market, i-market force yayicabanga ukuthi ibond imali. Umthuli esethenga somali uzayikhipha, esengasayikhiphi abanikazi sebemalele ukuthi ayikhiphe. I-market yasi-react ukuthi ibond yamithi mani. Yikho kukhithika-ke kwezinto, yikho kukhwela kwama-rate, yikho kukhula kwe-black market. Yikho-ke singaze sithi sibancedisa njani ama-policies abo kasintshe. Ama-policies abo angaba mahle kuyayenza ukuthi i-market ngokwayo izitshintshe, iziklime, ibe nhle, ibe smart, igazimule. International community ngokufanayo ama-investors ayabuya kusiya ngama-policies yalaba abasembusweni. Ama-policies ezanu-PF yiwayenza sibe sengxakini esilayo.
Baba uChuma uyatsho ukubana kulesidingo sokubamba iqhaza abantu beZimbabwe babambisane kungakhathalekile ukuthi umuntu ngowaliphi ibandla. Abe-MDC sebetshilo kanengi kini lakubaba uMnangagwa umongameli ukuthi hayi kasihlaleni phansi sikhulumisane, kodwa sikubonayo ungani uMnangagwa akakuthakazeleli kangako lokho. Ungathini ngalokho?
Akula muntu ophumele egcekeni njengobaba uMnangagwa sisukela siqalisa into leyo kusuka ekhethweni. Wazi wathi ukuthi iminyanga yakhe ivulekile, njalo wathengisa futhi ngezenzo ngokulanda abantu abathiyeneyo, abengathi ezithiyeneyo ukubana bakhulumisane, kukhulumisane, kubonakale. Waze watsho futhi naye ukuthi naye ithamisa ule role yokudlala eZimbabwe le entsha, i-new dispensation le entsha esingenile. Wonke umuntu uyafuneka phakathi khonapho. Kodwa-ke naw uhlupho lwaselubuya ukubana ubhururu wethu ubaba uthamisa yena instead wasephandlwa yikufuna amandla ngendlela zonke, wabe lokhu ephikisa esala ukuthi umongameli welizwe kathesi songobaba uMnangagwa, despite ukuthi wahamba waze wafika edale elezomthetho e-constitutional court lapho afika khona ngale wadliwa futhi. Kodwa still kunokuthi avume ukuthi hayi sengihambile ekhoti, sengidliwe, yekela ngibambisane labanye sisebenze, wayalo lokhu ekutsala.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezano PF ubexoxa endawonye lo mnumzana Edwin Ndlovu oyibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Tamisa. Kusenjalo abanye bathi akulalutho oluhle abalukhangeleleyo ngekhisimusi yalo nyaka, nanku kungela mali elizweni kanti lamafutha ezimota katholakale. Ngokunjalo bathi kabasoze benelise ukwethekelela izihlobo lamangane. Kubika uGibson Bebe.
Ikhefu lekhisimusi laziwa kuyisikhathi uZulu ayethekelela emaphandleni ukuyagujisa lezihlobo labangane, kodwa umumo waseZimbabwe okwamanje usuchiye iningi labantu likhathele ezikhwameni. I-Studio 7 inanzelele ukuthi emkambo wembare esilindelweni samabhasi abesiya eMtare evela eHarare ebebhatalisa izihambi amadola alitshumi lantathu, $13, okuyinhlawulo esiqonge isuka kumadola ayisikhombisa $7 ukuya koBulawayo uvela eHarare abebhadalisa amadola angamashumi amabili lanhlanu $25 isuka kumadola alitshumi lanhlanu $15 kumaviki adluleyo edolobheni leHarare amabhasi abonakala etshona emizileni yokuthenga amafutha okuhambisa okuyikho osokwenze intengo yokugada iqonge. Umnumzane Leopold Ntinisa kamuntu seHarare uthe akasozenelise ukuvakatshela abazali ekhaya ngoba esesabela intengo yokugada amabhasi.
Uyabona manje ukuswelakala kwe-fuel lana sokuphambanisa thina esifuna ukuyavakatshela imoli over i-Christmas le ngoba khathesi sikhayela amabhasi asekhweza amaprayisi vele ukuswelakala kwe-fuel ukwenza konke kuhle kukhwela. Lakhathesi incane le-$100 vele ngiyakwazi ukuthi vela namali angabi le mali ngifuna ukuya koBulawayo futhi ngikhokhe $25 ukuya koBulawayo futhi ngibhajethe futhi ukuphendula. Yabona vele into zangikhona vele sezidura zonke kubi Christmas Day vele zizashuba.
Lesavunguzane sokuqonga kwentengo sesishiye abazali bengenisa ukuthengela abantwana impahla zekhisimusi kanye lezimnandi. Inamnede ezifana lemazowe kanye labo Coca-Cola azisabonwa ezitolo ngoba lawo makampani engenelisi ukulungisa isilinganiso ethenela ilizwe. Unkosikazi Ngcobeni Maseko isakamuzi seHarare ngomunye othi kasenelisi ukuthengela abantwana bakhe impahla zekhisimusi ngoba abezitolo sebethengisa ngedola leMelika loba iRand leSouth Africa.
Sekile ukuthengela abantwana izigqoko lonyaka ngeChristmas ngenxa yokuthi into zethu into sizikhwelile ezitoleni areso ngahamba sithi yathengela umntwana izigqoko uyathola isigqoko sisenza $50 wena ubuse uthole ukuthi labantwana abayi-5 ulabantwana abayi-5 khonapho bonke bafunani bafuna izigqoko khonapho bathengisa abanye bathengisa ama-youth abanye bathengisa ama-rands thina asilawo amaranzi akhona asilawo amayusi akhona esikuholayo ngamabhondi.
Esinye njalo isakhamuzi seHarare umnumzana Andile Mafu uthi ngenxa yokusikelela kwezinto elizweni abezitolo sebethengisela abantu into ezinlutshwane ukuze zenele umuntu wonke okungangokuthi umuntu oyedwa usevunyelwa ukuthi athenge imbodlela yenamnede eyodwa kuphela.
Ya uDube silale ukuthi kathesi into esitolo nxa uthenga bayasalisa ukuthi uthenge into oyakufuna ukuzithenga. Bayakutshela ukuthi nxa ufuna ukuthukela kumele uthenge ibhakethi elilodwa nje. Kodwa wena nxa usiye ekhaya sisemakhaya lapha ngeKhisimusi kufanele la ufike uphethe ukudla okuzanela isikhathi lapho yakuhlezi khona njalo la ngeKhisimusi. Kodwa lokhu siyabona ukuthi kuzasihlupha ngoba i-2kg yeyodwa ayaneli ukuthi sikwanise ukuthi sisebenzise sibaningi sisemakhaya. Mbonani kuludubo sibilo zasihlupha.
Osakhulayo uLesi Ndlovu osebenzela kwe-South Africa oze ekhaya kukhefu leKhisimusi ngomunye walabo abakhathazeke ngesimo selizwe.
Hey bra, got a problem la. Sengiphakathi eZimbabwe and ngendlela into ezikhuphuke ngakhona ntwana. Angazi ukuthi ngizoru survivor yini ngemali engizenayo le. Hayi, ayivumi phela le. Ngoba ngizena imali eningi but angiboni ukuthi iyosebenza. Because into ezila. Ezilapha mara, hey, it's very expensive kaloku. Angazi ngizobuyela njani le Jozi. Hayi.
Inkampani elungisa inamnede eDelta ngeviki edluleyo ithe ayisoze yenelise ukulungisa inamnede eyanela ilizwe ngesikhathi sekhefu leKhisimusi okuyimpi esiyenze uZulu abuthe inamnede ezitolo. Kodwa inkampani le ithe izenelisa ukupheka utshwala kugcwale phambi ngekhefu leKhisimusi. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bhebhe.
Benikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. ababalisi bemaphandleni bafikise ugwalo lwabo lwesikhalazo kumphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube namuhla. Abantu abaningi bathi impilo iqhubeka isiba lukhoni ngamandla eZimbabwe ngenxa yokutshabalala komnotho. Mthwakazi omuhle kwanele olivalelisayo ngontungamile inkomo matukanduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.